Ekhuluma phezulu komdlalo wesibaya sikaGroup C ozaqhutshelwa enkundleni yehuye khona le kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani ngemva kokubukela imifanekiso yalo lidlala. Njalo selengcwethe ecubungula umdlalo wenguqu esiphiwe ikomiti eqondisa umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Sekungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile. Yikho lathi kumele sibe lawethu amaqhinga aza kwenza labo badideke ukuba kuqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sisincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eseNgilandi uMavelas Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwawo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibaya sikaGroup C kumkhankaso wokudinga amaqemba wezwekazi lase-Afrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona le kwele Rwanda njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Melesi 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.